la mugela kuhlelo fuselela umoya igama ngontungami lenkomo lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Sintimkandla usiphatheleni mfundisi
ngomusa kaNkulunkulu siyahlangana njalo kuloku hlelo lethu lokuvuselela umoya sibalileke kulema iviki labe sigcine khona izaga 6 zabala zisitobe 16 siya ku 19 lapho esizwe khona ngezinto ezizondisa uJehova ezizondisa uNkulunkulu akhona phela abanye abantu othi lanxa umkhangele emehlweni umbone ukuthi uyenyanya akhulume ngamehlo akhe engavulanga umlomo umbonele kumbe kwesinye isikhathi akukhangele ngamehlo ubone ukuthi amehlo la alenkulumo phela inkulumo kayiphumi emlonyeni kuphela umzimba womuntu ulakho ukubana akhulume abe kulungu esinye isikhathi baze bathi i-body language lapha-ke kuthiwa uNkulunkulu azonda amehlo onalawo okuzimangalisa okuzigqaja abuyazonde nolimi lwamanga yilapho okuchitheka khona izinto eziningi ngoba amanga yiwo adiliza umuntu adilize lo mphakathi adilize lesizwe bakhona abantu vele abangasela nhloni asebephunga ukukhuluma ingabe yini nake ngikhangele ngilalele ezinye inkulumo eziphuma emlonyeni yabantu okumele ngabe abathembekile ngabe yibo abaqotho kodwa yibo-ke okuthiwa benza khona lokho kanye okuzonisa uJehova ulimi lwamanga uyakwazi umzalwane othandekayo ukuthi abanye bayathanda nje ukubumba ulutho umuntu alwenzele ube liqiniso esazi ukubana nxa elukhuluma udinga udumo udinga ukuthandwa udinga ukusekelwa ekhuluma into ayaziyo ukubana ingamanga kayiqondanga ngitsho kodwa-ke ekhulumela indlebe zalaba abalaleleyo ngaphakathi kwakhe kusithi ulamanga abanye amanga bakhulunyiswa yikuthi baye besengcalini abanye amanga bayawubumba nje njengoba ngithilo ukuthi bathole udumo emphakathini ngezinto abazaziyo ukuthi ayisizo uNkulunkulu uyazonda lezandla ezichitha igazi elingenacala kungabe kuswela kuwo umlomo lo ophafuza amanga ngoba ibhayibheli litsho njalo lithi nxa ulimi lwakho lulamanga umfakazi ophafuza inkohliso obanga ukuxabana phakathi kwabazalwane kumbe phakathi komphakathi siyazi nxa sibala le mbali ihistory kukhona-ke izizwe ezake zadumelana ngezikhali kwachitheka igazi ngenxa yolimi olukhuluma amanga lenkohliso phela ukubulala umuntu asiko ukuthi umgwaze ngomkhonto kumbe umdule ngesibhamu umuntu uyambulala fenya ngalokhu esikukhupha emlonyeni wethu lokusuka enhliziyweni zethu ngoba uNkulunkulu uvele le nhliziyo eceba imicabango emibi layithandi lezinyawo ezishesha ukugijimela ebubini into enhle-ke ngoNkulunkulu yikuthi lakudrayivi njengomuntu oshayela imota uyakunika ithuba ukubana uzikhethele ukuthi ufunani eqinisweni lezi zinto ezibaliswa lapha nguSolomon encwadini yezaga kayisiyo zinto ezingazondisa uNkulunkulu yedwa sengitsho labantu nje abenyama legazi izinto lezi zazilunganga emphakathini zenza abantu baxabane zenza abantu bangabi lenhlalakahle zenza abantu bangathandani zenza abantu baxabane uNkulunkulu asizeke nasikhulekele uNkulunkulu sifundise entweni lezi ozizondayo lalezo ezisimenzo phambi kokusobakho amen
lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkandla thiyani indlebe kuhlelo lunye neviki ezayo lilami untungamilinkomo